ekhuluma emhlanganweni obuqoqo ngabenhlanganiso yabakhankasela ukukhula kwamagagasi ukuze kube lemisakazo yezigaba eZimbabwe Association of Community Radio Stations ZACRAS. Umholi walenhlanganiso unkosikazi Vivian Mararajangaja uthe uhulumende kumele azwisise ukuqakatheka kwemisakazo ngoba iluncedo okunhlala kahle kaZulu.
Kwanise ukwenzani ukwenza ukuthi bezivikele kuma effects ama cyclones kuma kumbe ama events esikhuluma ngesikhiwa sithi disaster mitigation and preparedness. So ama community radios enganceda sibili ngokunika ama communities information e disaster mitigation and preparedness.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi siphathiswe ngenxube wenhlanganiso yentebe community radio initiative, yona engenye inhlanganiso ezimelele ukuphiwa imvume yokusakaza nguhulumende.
Sibona ngazani i-community radio yentebe ingaba licensed kungasincedisa kakhulu kuma-natural disasters, ikakhulu abantu abamane sebenxasi bekukwazi ukuthola ulwazi, ngoba kunjenje abantu abaningi abalayo information ngokuthi umkhathi umi njani. So nxa sibona ngo-community radio abantu bazakwazi ukuthi ngalesi sikhathi bengayenza lokhu, lama-natural disasters abantu bazakwazi ukuthi bangazivikela kanjani ngamanyentebe community radio, ngoba yikho okuqakathekileyo kakhulu masikhanye lokhu asiyenza abantu babe lempilo engcono.
Ekhuluma emhlanganweni munye umgcinisalo wohlangothi lukahulumende olulawula umsebenzi wokusakaza olwe-broadcast ngo-Authority of Zimbabwe Buzz, umnumzana Charles Sibanda uveze ukuba imisakazo ilakho ukuphiwa imvume yokusakaza, kodwa baqakathekisa imisakazo enelisa ukuzimela yodwa.
But in most cases the problem is maybe you yourself you don't have the fund.
Udubo esilalo ngolokuthi lina ngokwenu alilamali, sifuna ukuthi abantu abalinika imali bavumele lokhu okusemthethweni ozasipha imisakazo yezigaba.
Umsakazo oludumo oseleminyaka eminingi esezinkundleni zokuqondisa ukwethula kwezindaba uJohn Masuku uvumelana loSibanda ethi imisakazo le yezigaba kumele izimisele ukudinga usekelo lwemali ezigabeni hatshi phandle.
Uhulumende aphathise imisakazo le etshiyeneyo ukwenzela ukuthi yenelise ukuqaliswa. Kodwa ke okunye engikunanzelelayo ukuthi labantu abasezabelweni ezijeneyo abaningi sebajayela ukuthi bazakhongozelwa ezandleni bengaziphandeli bengazidingeli. Ufica ukuthi eminye imisakazo yitshoyo wena ukuthi siyavalwa imisakazo esendaweni elemfuyo eningi endaweni elezilimo eziningi. Akumelanga kube njalo. Abantu kumele bafundiswe babe lengqondo yokuthi labo bazenzele izinto zabo. Yebo kambe uhulumende lezinye inhlanganiso zingaphathisa, kodwa esangakunanzelelayo kakhulu yokuthi abantu bafuna nje kuphela ukuthi babe beniwa bekhongozela.
ELeZimbabwe alikabi lemisakazo yezigaba selokho lathola uzibuse ngenxa yokwesaba kukahulumende ukuba limisakazo ingenza kube lula ukuthi aginqulwe ngamabandla aphikisayo. Abakhankasela ukuba iguqule imithetho evimba ukukhululwa kwamagagasi nguhulumende bephansi kwenhlanganiso yeZacras bathi lokhu kwenza kube nzima ukuba izakhamuzi zithole imibiko masinyane. Uhulumende uthi kungalesi sizathu wasungula uhlangothi lwe-Broadcast Authority of Zimbabwe ukuba luncede ekuphiweni kwale imisakazo yezigaba amalayisensi ukuze abantu benelise ukukhuluma ngendimi abakhuleke ukukhuluma ngazo. UZulu ubheke ngeliso lokhozi uhlangothi lwe-Buzz ukuba luzenelisa na ukupha inhlangothi ezizimeleyo zodwa imvumo yokusakaza njengoba iminyaka isiminingi kungakwenzakali lokhu. Ngimele isithuto 7 ngiseHarare, ngingu Gibson Bebe.